soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 23 Mpandula 2017 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Isimo sempila kahle kamongameli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai siqhubeka sidala ukudonselana amandla ebandleni leli. Ukufa kwamajaha asakhulayo awesikolo se-Siren kwethusa abesigaba seMatopo. Inhlanganiso yezakhamizi zakogodlwayo ikhala ngohlelo lokubhalisa amagama kuluhlu lwabantu abazavota.
Manje izizakhamizi ngabona azikhululekanga ukuthi ze kule hofisi ekababulanga zithi seziboni ngani mhlawumbe isiyinto ye-political party ethize enye yamabandla athize nale ibandla elibusayo.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa kulo msakazo. Isimo sempila kahle kamongameli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai siqhubeka sidala ukudonselana amandla ebandleni leli. Umnumzana Tsvangirai ukwele South Africa lapho ayelatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane kodwa uthiwa usesizwa ngcono. Abanye abasekela leli bandla bathi kumele adedele emuva ukuze aziphumulele. Kodwa umbuzo okhona ngothi njengoba elabasekeli abathathu unkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Elias Mudzuri lomnumzana Nelson Chamisa ngubani ozamelama. Sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Well, esingakutsho nje ukuthi ngendlela embona ngayo mina ivele indaba yahle yonakala ekuqaliseni laphana ngesikhathi ifakwa sabathathu. Sizakhumbula ukuthi emva ubrev vice president kumama Makhube washo ukuthi wafaka umduli wabuka wafaka uChamisa. Yilapho insoro yakhe yonakala khona. And kathesi ngengingakathi usiyethu uba uzange umuntu ogulayo and ngimfisele ukuthi nawe uyaphila kodwa-ke sokungaso siba le nkulumo eziningi ngaye. Kodwa ngase siya sibule eqinisweni ukuthi sibambe into ngeqiniso laso nxa kuyikuthi njengoba kungabantu abephilisayo ukuthi i-Afrika izinto zedemokhrasi ngokugcweleyo. Bekukuhle ukuthi ma whatever happens ngabe ngaphilisa ukuthi engxenye ebhijini sekumtswangelayo ehlile ukuthi athiukunye muntu. Bekukuhle ukuthi befake umama Makhuba ngoba umama Makhuba ule-history enhle abhosi ukuthi from 99 2000 abantu bebulawa besenziwane umama Makhuba wabambelela ephatini wamsekela utswangelayo kukho kubona. So ukuthi kalezi kusongela abantu abatsha belahla inkalo endala bethi befake umuntu omutsha ngibona ngathi ngokwenza njalo kuzenza ibandlelana sibelengayidabuke phakathi.
Kodwa ubona engathola yini usekelo unkosazana Khuphe njengoba siyabona sebeqalisile nje ukukhuluma ngoChamisa?
Ngabe kuthi abantu basebenzise baba ingqondo lenalondo lwakhupha amakepesi awukubandlula ukuthi ubani uvela ngaphi ubani uvela bekufanele ukuthi sibili sesiye eqinisweni umama Khuphe bemzini abantu bangakhangakathi kubandlulela umsukulo wenjisha yibo okukhathazayo ngoba sathi kubangenjalo sesina nje izikhathi eziningi futhi ukuthi umama Khuphe from 2099 2000 wemfeli wakuzwakelayo wangabi le ndaba kune izathi sihlahla sokulata abantu sisenzayo kodwa wamsiwamile usekelwa elisifo iyalokela ukuthi ukuthi nxa abantu be-MDC bengabantu abathembekileyo abafuna iphathi iqhubekisana bevale umama Makhuphe sizwa umsekelo
Hello, ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ukufa kwamajaha amabili awesikolo seSiren uMelusi Mhlanga loBlessing Ngwenya ngolwesibili kuthiye izakhamizi zemadobo zithithibele. Ababili laba babikwa begalulile edamini leMasiye ngemva kokuba isikhiphe sabo sigenqukile. Sixoxe lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Liberation Front, ongomunye wabafike kusanda kwenzakala lesi sehlakalo.
Ngiyabonga babagande, sihlangane lesi sehlakalo esivelele abantwana beSiren akade bekhempile eMasiye Camp. Lapho kutholakale khona ukuthi abantwana abangu-8 bangene kusikebhe. But bengena nje esikuthole ebadaleni ukuthi bebengela mvumo yababalisi ukuthi bayenze lokho esingathi batyontele, bayangena edamu. Isikebhe sasesigalula abangu-2 bafela phakathi, kwathi abangu-6 baphepha engozini leyo.
Manje bona labo ababili abafileyo izidumbu zakhona ziyiswe ngani?
Sithe siqoqa lezakhamizi ngoba sithole eMasiye kuvaliwe ukuthi sizwe indaba yakhona kuhle, seze ukuthi zithwalelwe esibhedlela koBulawayo. Ngabona kusecentral ukuthi kuyedingisiswa lokho abakuthi yi-postmortem yesikhiwa.
Izihlobo sezazisiwe na?
Okwezihlobo angeke nguveze ngoba lathi into esiyithole izolo sivakathele esigabeni seGwandavele ngaphansi kweMatobo North. Sikabi leqiniso ukuthi izihlobo sezazisiwe, kodwa ngithemba ukuthi sezazisiwe ngoba angithi into ekade lesikolo phakathi ogoqe ukuthi bekulala amatisha kade bekhangelela abantwana.
Lina ukwenza ukuthi lifike kuyini?
Ngiyabonga baba. IMasiye kuyindawo engenye indawo ezisemangweni wakithi, kanti vele umgwaqo wethu sidlulisa egedini leMasiye. Khesi sizwa lindaba lathi yasithinta kakhulu njengabantu abalwela abantu ezabelweni, sathinteka ukuthi abantwana sebetholakale besiba lomnyama besehlelwa ingozi besifa. Kwasidanisa kakhulu, kwasenza la sadingisisa ukuthi ngabe kuba le ndlela esingetisana ngayo lalaba abalahlekelwe.
Hello, okay, ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Liberation Front, obexoxa le Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Izakhamizi zedolobho leGwanda sezisole umanisipala walelo dolobho ngokudubula izinja ezitholakala zibhodabhoda edolobheni leli. UVusi Sizwe Mkhwananzi uyalandisa eseGwanda.
Ikansili iqale ukudubula izinja ezihamba emgwaqweni kuliviki, njalo kubikwa sezilitshumi lanhlanu izinja esezidutshuliwe edolobheni. Ithi kuyenza lokhu ngoba iningi labantu lilunywa izinja, njalo ikhangelele ukudubula izinja ezifika amathathu. Kodwa izakhamizi ezigqoqele Studio 7 zithi inyathelo likamansipala leli lokudubula izinja mahlayana lingadala ukulimala loba ukufa kwabantu ngoba lezi zinja zidutshulwa emphakathini. Umnumzana Makarapa Dubo ohlala elokitshini leSpiskop North okungela magetsi uveze ukudana ngendlela inja yakhe eyadutshulwa ngayo.
Umfowethu, mina ngangekho ngangisemsebenzini, ngatshelwa ngomakhelwane. Bathi hayi, Makarapa usudutshulele inja yakho ngaphandle. So inja leyo bathe beyidubulile inja eyinsikazi yayiqulethe ziyi-3 eziyi-2 zabaleka, njalo bezidubula bazidubula 3 to 4 meters ngaphandle kwendlu yami ongenayadi khona. Njalo lapho babedubulela khona babedubulela kupublic okulabantwana abavele bedlala khonapho. Ngeza ubuhlungu kakhulu because yiyo i-security yami engigcinileyo, because enothi kwakwadutshula umuntu ukuthi ngabe kwakulezinja, izinja zakhe zazikhona kwakungasuze kube nomuntu odutshukiwe.
Amapholisa kamasipala adubula izinja kubikwa engafundelanga lo msebenzi, njalo ezinye izinja sezisele zilimele. Umnumzana Thembani Moyo ohlala elokishini leMarriage uthi okwenziwa ngamapholisa kamasipala isihluku. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi iGwanda Residence Association umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo uthi okwenziwa ikhansila kukho emthethweni, njalo baphakathi kokuxoxisana lenhlanganiso ebona ngenhlalakahle yenyamazane i-SPCA ukuze imise ukudutshulwa kwezinja lokhu.
Ya, indaba leyi yabona isilahleka mbijana. Of course izinja akula muntu ongathi izinja eziyiproblem kumele ziyekele, asichube singatsho kanjalo. But the way i-council esiyenza ngayo ngokubona kwethu ayihambisani le procedure yokudutshulwa kwezinja. sesithola ama complaints amaningi asuka kuma residents ukuthi i-council ifika idubule izinja randomly ezinye zisebanikazi labantu abazikhangeleyo but zifika zidutshulwe. We've got a resident of Hambisi issue as a figure ASPCA, and the SPCA will process your PC Council or in the government. Of course, we need your controller is Zinja, is stray, but in Zela, it can't see less when Zengayo, you as a Hambisani life.
Over an Zempilaga, the woman's Palawe, Kwanda, Umnomzana Kubegani Tube, Utu Mteto Matolopen, the Epen Council's Act, I vomu to Google Zinja, as Porta Paradigue Tolopo, Mobazilla, Kulumabantu. Uthi ngenyanga abantu abathathu balunywa izinja kuleli dolobho njalo kungumlando kamasipala ukuvikela uZulu ngoba ezinye izinja zilomkhuhlane wobhova. NginguVusisizwe Mkhwananzi wendaba zeStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fubembula.
Yikudibana kuhlelo lwezemabhandleni, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sixoxa lo sikomithi wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission, umnumzana Qhubani Moyo. Ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana Moyo.
Ngiyajabula, ngiyavinyelela amaZimbabwe amahle, wherever you are.
Seliqalisile ukubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo ikakhulu emadolobheni. Emaphandleni bayabuza abantu bathi lizafika nini?
Okwakuqala ngiza kuthi kufuze wonke umuntu weZimbabwe abekwazi ukuthi sekunohlelo olutsha lokubhalisa ukuvota. Wonke umuntu ubhalisa kutsha, akunani ukuthi wake wabhalisa kumbe wavota ngo-80 kumbe ngo-1985 kumbe ngo-90 kumbe ngo-2000 kumbe ngo-2013. Khathesi sikhanda i-voters roll entsha, okusho ukuthi wonke umuntu usukusela kumongameli welizwe kuze kufike lawe lapho okhona ubhalisa kutsha. Sesiqalisile ukuthi sifake imitshina yethu kuma-ofisi ama-district wonke angu-63 awelizwe leZimbabwe ukuthi abantu benelise ukuthi basinyele khona bayebhalisa ukuvota. Kodwa siyazi ukuthi nxa sikhuluma ngemaphandleni, ama-district lawa makhulu kakhulu, okutho ukuthi abanye abantu bengaba lodubo lokuthi basinyelele ukuthi bafike khonapho ngesikhathi esikhathesi. Ngizanika umzekeliso ukuthi ngithe ngisuka khona eFlabusi, i-ofisi e-district itholakala eFlabusi Center, wena mhlawumbe yabo suke eShangana kwindawo ekhatshana. Sithi thina hayi, ungegcuki kakhulu nxa ungehluleka ufika khonapho. Yazi ukuthi phakathi kwenyanga ka-Okthoba iZimbabwe Electoral Commission izabe sithole imitshina yonke eminingi eseleyo. Leyo mitshina sizayisebenzisa ukuthi sigcwale isitshaha lonke, singene sibuye ezigabeni zenu, sihlale amalanga amaningi sikufinyelele lawe lapho okhona. Okwakhesi kithi thina labo abenelisayo ukuthi basike ezigabeni zokurejista uvote abafike ngobuningi babo, kodwa labo nxa kule nkinga ngaukhatshana kakhulu kwenzisa ukufika ungakhali kakhulu, hlala ulingiselele ubone ukuthi ulesithupha sakho uhlale ulaso, ubone ukuthi ule president ekhenze ukuhlala endaweni le oyichoyo kwenzela ukuthi ngase kuya kuwe ibhalize khonapho.
I-proof of residency ubufakazi bokuthi uhlala ngapi, abantu bemaphandleni bona babuthola ngapi, kuyini ubufakazi bani abamele babuye lapho?
Abantu bemaphandleni bona vele bahlelekile kakhulu ngoba kuyaziwa ukuthi umuntu uhlala evillageini ethile engaphansi kwebhuku kumbe elikasobhothile. Ungayiphiwa leyo proof of residence incwadi evela kunduna yesigaba, ungayiphiwa incwadi evela kusobhuku wesigabeni. Kodwa nxa kuyikuthi wena ngokwakho awutholanga leyo ncwadi evela kusobhuku kumbe evela enduneni nxa suyabhalisa, uyakwanisa ukuzihambele wena ngokwakho mathupha ufike uthi hayi bo, mina nginguQhubani Moyo ozalwa eSanate eSlabusi, uthi hayi vela ngaphansi kwebhuku likaLevi Maplazi Ncube, uze usithi mina ngihlala khonapho. Sukubhala phansi wena khonapho ukuthi wena yikho oyikho khona, senzela ukuthi ungabi lo muntu ngisho oyedwa ozehluleka ukuthi abhalise ukuvota.
Bakhona mnumzana Moyo mhlawumbe abangakaze bavote, abangakwaziyo njalo ukuthi umuntu olelungelo lokuvota, ovunyelwa ukuvota, uyabe seleminyaka emingaki?
ukuze ubhalise ukuvota kufuze ube umntwana weZimbabwe uphinde ube leminyaka engu-18 uphinde ube lesithupha sakho kungaba isithupha sephepha kuphinde futhi kube isithupha sezenge kuphinde futhi kungabe kuyisithupha esephepha konke lokhu kuyavunyelwa kumbe ipassport yakho evalid esebenzayo okungavunyelwayo kuphela yikuthi ube le-license yokudrayiva so ungabala khona lokho the proof of residence yakho uyavunyelwa ukuthi ube usubhalisa ukuvota yikho esikwenzayo njengekhomishini futhi wonke umuntu abhalise kwenzela ukuthi amazimbabwe wonke ephezu kweminyaka engu-18 enelise ukuvota siyagcizelela futhi njengekhomishini ukuthi izikhathi eziningi sasibona ukuthi omama lama-youth ababhalisi ukuvota abavoti yikho lawo sifuna ukuthi phezu kokuthi si-encourage wonke umuntu wezimbabwe siphinde futhi sikhiphe ilizwi yokuthi hhayi siyacela bomama siyacela ama-youth ukuthi ukhetho lukhetho lwenu lani futhi libhalise ukuvota ngo-2018 election
bekukuhle ukuba lawe kuhlelo sikomishi siyabonga
siyabonga kakhulu yetanti
lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa losikomishi weZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo
Siyabonga Ntungamile. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yezakhamizi zakoGodlwayo ethiwa yona Godlwayo Development Association umnumzana Nkululeko Chuma. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mfowethu.
Ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona ngapho sizwa kuthiwa kule ndaba ye-BVR engani iyakhathaza. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Ye, kube uhlelo lolu olwe-BVR olusunguliweyo oluqalisiweyo ngomvulo. Sithi nxa sizwisisa kukhanya lolu hlelo kusasebhalisa ekulabhuti kodwa bathi bona ngokuhamba kwabo nxa into zihambe kuhle mhla ka-5 October baqalisa ukuhamba emawadini bebhalisa abantu ukuthi bavote. So bathi uhlelo luzaqalisa mhla ka-5 October lisiya ku-20 October emawadini nezindawo ezindawo khona ngale insiza district bemzimane district. But okungani kuya kusisani sekuthi ngathi kulolunye uhlelo lolu olwesibili olokuthatha izithupha olusungiliweyo ngabe-registry olukhanya insiza south kakhulu lizaqala eli-November. Kuthi lolu hlelo lwezithupha luzaqala November eyikuthi uhlelo lokubhalisa ukuvota emawadini soluphelile. Ngesishutane bazathola izithupha ithuba lokuvota selihlulile. So kusho ukuthi laba abangelazithupha khathesi akuze babhalise mhla ka-5 October kuya ku-20 up until baze bathole izithupha zabo eli-November. So sibonani khonapho ungani akusahambi kuhle lokhu kuzenza ukuthi abantu bagcine besele bengabhalisanga ukuvota.
Lina njengenhlanganiso kuyini elikwenzayo?
Sizama ukuthi njengoba sesikunanzelele lokho okuyinto okubuye endlebeni zethu ngemaction ethu namhlanje sesizama ukuthi-ke kusa ngomvulo langolwesibili sikhulumisane labe-registry sikhulumisane labo khona ngale ukuthi mhlawumbe nxa uhlelo lwabo lolu lwezithupha bengalwenza kanye lo hlelo lokubhalisa ukuvota yenzela ukuthi umuntu enise ukuthatha isithupha aqeda lapha agijima ayibhalise ukuvota.
Yona inhlanganiso yenu isike yaphathisa yini kundaba ezinje kumbe liyaqala nje ukudibana lodubo olunje?
Udubo olufana lalolu inhlanganiso yethu inhlanganiso esungulwe ngomnyaka ka-2015 kungelakhetho olukhona kodwa inhlanganiso ekhangele ukuphakamisa amalungelo oluntu esigabeni sesilabhuthi kogodlwayo. Inhlanganiso ekhangele ukuthi amalungelo abantu ayaphakanyiswa athuthukiswa amalungelo abantu afana lawana lokuvota amalungelo abantu kwezempilakahle amalungelo abantu kwezemfundo abantwana kwezemfundo kanti nokuqhutshwa kokulinga amathuba okulinganiswa kwabomama. So sikhandele ukuthi-ke le inhlanganiso engathi ngesikhiwa it plays a watchdog role in playing an oversight and also providing a platform ukuthi abantwana bakogodlwayo bomama labantu bonke jikelele kogodlwayo ikulabhu amalungelo abo aphakanyiswe. So yikho-ke lolu daba
uphethe ngalindlela fanele ithathela phezulu ngoba uyabe sokwephula amalungelo oluntu.
Khona kugodlwayo kuminjani sikhuluma nje ngabezombusazwe, liyababona yini bebhodabhoda bedinga usekelo?
Okokuqala, besisemahofisini awezekhizolo ilanga lonke sikhona ngale asibona ngabantu bezebhakisi. Kwakhanya ukuthi abanye ihofisi yezekhile bekumele ibe ehofisini yayo. Izekhi lapho ekhona ihofisi iduze kwahofisi ka-DA isikomiti. So izekhi ofisi yayo kwakhanya ukuthi yona incane ayeneli ukuthi imishini ingene phakathi abantu babebebhalisa bephakathi kulehofisi. Basebecela ikhansili insiza ukuthi banike ihofisi. Basebesathola ihofisi lapho okwakuyi-constituency parliament office yensiza north ezisetshenziswa ngubaba-Endula. Manje kwakhanya ukuthi ubakulanga sowasuka kuleyo ofisi. So izekhi yasiphiwa-ke ukuthi ibhaliseke kuleyo ofisi ezisetshenziswa ngubaba-Ulanga. Manje izizakhamizi ngabona azikhululekanga ukuthi ze kuleyo ofisi ekababa-Ulanga zithi sekubona ngani mhlawumbe isiyinto ye-political party ethize enye yamabandla nale ibandla elibusayo. Kati abantu abaseyenelisa besibanisa ukuthi hhayi leyo ofisi ayisetshenziswa umuntu ayisebenza sewaphuma sebengahamba bayibhalisa. Abazombusazwe sebeqalile ukukhankasa siyezwa, kodwa usuku esihlangana lalo ukuthi eyonsiza north ikakhulu ensiza north sizakuthiwa kulabantu abathisela imizi kubangiswana ngeze politiki khonale ukuthi abangabe-MDC abangabe-ZAPU abangabe-MPP abomzuru abangabane-onsikethisela imizi. Siyakuzwa khona lokho njengenhlanganiso sesizama lathi imizamo yokuthi ibone ukuthi abanjalo kungaphathise kanjani lokuthi idlame lolo seluqalisile ukuvela lungabuya lunyathele lungabi khona nemizamo yokuthi abantu bafundiswe ukuthi bahlalisane ngokuthula ezigabeni.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Siyabonga kakhulu mnumzana.
Ngiyabonga ba.
Lo-ke ngumnumzana Nkululeko Juma, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamuzi ze-insiza. Ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-shortwave 4930-6065-15460, laku-13860 kilohertz.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosikazi Siboniso Moyo Ntandambula owelupane kuward 28. Umamoyo uthi yena labanye bakhe bazimisele ukuthi bavote ngoba babone ngani yikho okungabancedisa ukuthi bephume ebunzimeni abakubo obugoqela ukuswelakala kwemali.
Okokuvota hayi esingapha kithi kakukafiki kahle kahle kuseselupani center. Hayi bathi bazabuya sebehamba-ke ngezikolo ngezikolo. Bayatsho ukuthi sihambeni siyerejista ukuze sivote, sivotele sikufunayo njengobana sinenhlupho ezithize esikhala ngazo ukuthi engxenye lezo nhlupho kumbe zingaba lobubelo. Kodwana ekuvoteni khona lapho sizwa abanye bathi-ke amtshini yakhona isebenzi kahle ibeama-fingerprint yanjani njani. So ngingazange ngichaze kakhulu ngoba yinto engakafinyeleli kiyo khona abarejista bathi bazabuya ngoba sakubona kuphephandaba ukuthi ezikolo zethu ngapha babuya futhi ngo-November.
Kathesi akula muntu osesiyabhalisela ukuvota?
Hayi, kathesi kakula ngaphandle kokuthi ungayafika eLupane Center.
Uhlelo lokuvota lolu yindaba egudwini khona ngapho eLupane yini? Kumbe abantu hayi abalandaba baziqhubela imisebenzi yabo yangensuku zonke?
Hayi, uhlelo lokuvota yindaba sibile segudwini. Yeah, abantu sebedubekile. Sebehluphekile abantu bayakhala eminde ebusuku ngoba into okuthiwa yimali imali ukuthi uyi-teachers hayi imali siyilihlo lentwana ayisaboni imali yona le yethu esinayo yona yathandwayo hayi ukuthi uyi-teachers vele kayisabonakali yona.
Abantu baphila njani khona ngapho bengala mali?
Kathesi siyathengisa kunje siyathengisa kulamabele sihamba sithi singena. edorobheni nakutshela bethi imali bayifake efonini hand to hand akusela mali oyinikwa hand to hand nawena ecocash kutho ukuthi hhayi akusela nto ongayenzi ma usufika khonapho nge-ecocash ma uthi uyathenga ezitolo nakho kulobunye futhi ukuginyaginyana ubuqili labo buthize ngoba abantu sesibanjelwa kwafana usuzauthiwa ma uthenga i-ecocash ye ma ukhipha i-$100 kuphuze ukhiphe $10 thina udlulisa ne-$5 kumbe ukheshe out imali edlula $5 nawutshela ukuthi thina sibona vele ukheshe exactly ma uthethe impahla ze-$39 make sure ukuthi ukhesha $39 yona leyo oyakuyikhetha ngoba ukuthi sikunika i-change kasilayo leyo mali
izikolo zisanda ukuvulwa kathesi pho abantwana bona babhadalelwe ngani imbadalo yama-school fees
bacotshiwe lami ngilayo khonapho wami layo ucotshiwe khona la ngoba zona izikolo kazilawo wona ukuthi ama-sighting machine la ukuthi sifike siswayiphi kumbe si-ecocash kazilawo izikolo zonezi ezemaphandeni vele silazo
kodwa uhulumende anti liyakwazi ukuthi wathi abantwana bengaxotshwa bexotshelwa kungabi le mali yokubhadala
uhulumende iyakhuluma ikhona le-upstairs but i-underground lapha abantu bazenzela abakufunayo ngoba abantwana ukhuluma iqiniso kuhle abantwana bayaxotshwa la baxotshiwe kuthani sebexotshiwe la izolo baxotshiwe nangani umntwana kade esuyanda kwakho futhi kuthiwe kufunakala imali yesikolo kufunakala imali yesikolo ukuthi imali isefonini ngizayenza njani ukuze ngiyikhiphe leyo mali esefonini umntwana ngu-grade 7 kufuze ukuthi abhale nxa yelokhu exotshwe exotshwa anti uyabona ukuthi vele ubunzima sesikuthweleke kathe semakhanda le mahlomi siyasindwa khona la ngobunzima obukuloneli kizwe
okwake kwathiwa ngukhulumende ukuthi abazali bayenelise ukubhadala besebenzisa imbuzi
lakhane bengakakwamukeli kwathutha nje kungamafungafunga kodwa into yangikhona ayisazange isaphumeleli khona bafuna imali ngqongqo ngokwayo kungababuza bona ukuthi sokubana lina liyasebenza lini imali liyayithola yini bona labo kabayitholi kodwa kithi bayifuna yinini
manje umntwana uzahlala kuze kube nini
ubehambile ubaba esiyaxolisa khona ngale sikolo ukuthi hayi imali sisanjani sisayidinga sizanga khonoko ukuthi siyekheshisa yona i-cash out leyo i-$100 bethathe $10 bekunike $90 kusozeke ukuthi uzobhadala esikolo ngoba ukhanya ihulumente sifike ebantwini wena muntu odubekayo ngososapota ihulumende
vele le nhlelo zenu leziyane zokuthenga impahla kwele South Africa lizothengisa lakwekelelani
senza i-backup ngokutshintshisa ngomuntu ngoba imali yona ebantwini kakula sibe sesisiyadinga-ke ayizigayo ezithengayo kobulawayo thina esihambayo singafika khona ngale besiye befake imali efonini come to lapha nxa ususiya ngaphandle nanxa umuntu ungaze funa olunye ulukhehla sasihamba siyadinga izigqoko lengaphandle into eziningi vele ezinye ezisephaizivele out imali isefonini uzayitshintshe uyithini uyisa kuran ayitshintsheki
sibongile kakhulu ukuxoxa lani kuhlele
hayi nami ngibonge kakhulu namhla ngajabula sibili nami ukukhuluma lani sengangena ehlelweni sibili nami
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Siboniso Moyo Ntandambula isakhamuzi seLupane ward 28 asidibaneni njalo ukuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Hayi siyabonga sithandekile ubelelanga elihle.
Why isn't he suspending himself?
Honorable Dozi, please.
Why isn't he suspending himself?
Take
Why
your seat, Honorable Dozi.
And listen to him. Baba ka tutuzani. 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 Baba ka tutuzani.
Ubaba kaduduzane sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singake hlukani wathi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo lamhlanje isimo sempila kahle kamongameli webandla le-MDCT iba indaba egudwini silugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande lilala
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.